angazi abuye uzizwe ngithini kuyinto enhle kakhulu ayenzayo ukuvaka izivithi yakhe. Kanibone ukuthinta olutho ngokuhlupha esilalo kathesi kayisilo hlupho lwe-foreign direct investment as it were. Ngoba baningi lama-investors ahlala elungele ukuzi-investa eZimbabwe. Kodwa uhlupho esilalo luhlupho lwe-leadership, le-policy, consistency esingabe silalo. So esingakwaziyo ukuthi angazi abuye umnumzane uzizwe. Kuzatshintsha yini indlela abakhokhelayo abenza ngayo kanti sesingakhohlwa futhi ukuthi eChina kasikayiboni isenza ingathi singakuthi meaningful investment ku-development ye-Afrika esikwaziyo ukuthi bona bavelele bavame ukulutha bafike babathathe khonokho kukhona bazidivelophe bona ama-contract amaningi ama-China sibonile besakhe izibhedlela lapha le mgwaqo ebebuya ngabantu babo khona labe abantu abengabokufuqa amabhara abantu babo babengabokuthi baqeda izinja namadonki ethu emakhaya. So-ke kasikwazi-ke ukuthi ukuvakasha lokhu translate into something meaningful thina abanye sithi thina sizama sibone.
Kuthiwa ubuya lequla labo somabhizimusi akusoze nalokhu kwehlukane lalokhu esike sakubona eminyakeni edluleyo.
Njengoba ngithilo iqula lamaphilosofibhizinisi vele eChina kaliqali ukuhlala libuya bake babuya enyakenye bahlala bebuya bevakasha abanye bake babuya lokugoqela abakhokhela iparty e-Chinese Communist Party omama bahambe emazowe le nto singani sithi i-skepticism ngoba i-issue ayisikho ukuthi abantu kabafuni ukuinvesta i-issue ukuthi iZimbabwe ready for foreign direct investment. So ngingazi ukuthi amaChina bona babuya ngathi bona babuya bengelandaba le ndaba zento zama-human rights lento ezinjengazena lezo. Kodwa-ke futhi uhlupho esilalo ngamaChina thina abane njengama-human rights defenders yohlupho lokuthi bavele bayaziwe ukuthi bazafuna ukuthi kube ne-chief labour elizweni ukuze banelise ukufaka ama-factory abo. Umbuzo esasindibuza wona ukuthi bangazi babuye labo somabhizinisi ilizwe lizabe lizimisele yini ukuguqula imithetho yalo ye-labour ukuze amaChina anelise uku-operator. Ngoba ngiqinisile ngithi kubalaleli ngaphandle kokuba iZimbabwe iguqule imithetho ye-labour ivumelane nokweChina iZimbabwe uzanyiwe ukuguqula umthetho we-labour waphinde wabhekthwekhwa wazama ukuthi kupholisapholisa laphana laphana.
Kodwa sizwa kuthiwa okunye okungasayinelwana kungagoqela okufana lama-power stations okuletha amandla kagetsi izesa. Ubona ungani lokho akusoze kuyamukeleke na?
Alokho kungamukeleka kungaba yinto enhle kakhulu kodwa kuzabe sinabanye sizabe sidini sikhulekta sithethe ama-calculator sibuzana lama-economist ukuthi i-power station leyi ibuya at what cost ngoba iChina kayilinikile lutho mahhara ibuya nje ilezi bakhona abantu okujongile.